ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus.
Akusoze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali, njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane.
Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcwethi zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu.
Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala, njengoba siye sathi nxa sisekhangela sabona ukuthi ngitshela kuma-Twitter basakufihle sebekubeka sobala ukuthi kuzwakale.
Bayabesanda abacebisi bakamongameli Mnangagwa abasola uhulumende wakhe phezu kodaba lokwephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College eGweru izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe eseziphenduke elizweni zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus zingakayi emizini yazo. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanye, kodwa akavezanga igama lakhe. Akwaziwa njalo ukuthi ubulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kumbe yini. UMangwana uthi uhulumende usaphenya lolu daba. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabedlula inkulungwane abahlolwe izolo akekho otholakale elawo. Luthi njalo abantu asebehlolwe umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebephose bafike kunkulungwane ezingamachumi amathathu 29,227. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile sebelitshumi lasishiyangalombili. Abe John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 317,000, njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.7 million. Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, njalo amabhanga lawo azakhweza imali umuntu enelisa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola $300 isiya kumadola ayinkulungwane eyodwa $1,000. I-$20 entsha yona iza kwethulwa ngeviki yakuqala ngenyanga ezayo. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Idola lakwele Melika elilodwa izolo belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi aphezu kwamahlanu, i-1:55 kusiya ku-1:58. Sibuze ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ubona imali entsha le iletha umahluko na.
Akuthi soze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane. Ngakhangela abesokusenzakala ukuthi ngendlela inflation esihambe ngayo sokusenzakala ukuthi umuntu ngisofuza athwale ipaperbag uzathwala imali eningi kodwa $10 lokhu kuze lulazisa ukuthwalwa kwemali njalo kuzoyincedisa nje ukuthi abantu besebenzise imali. Kodwa nje sithi ngokuya uhulumende waphuza kuletha lawo sithi ngamaya denomination notes njalo besikhangelela ukuthi ingapheleli ku-$20 ngendlela inflation esishaye ngayo elizwe leZimbabwe. Kwathiwa la ulethile ama-100 lama-50 kumbe le-200 kumbe 500 ngokwayo ebambeneyo. Ngoba inflation yethu sisethusa njalo ama-$20 lawa kuyinto yokuthi ukhulumende uyareacta akakho proactive. Lapho wasitshela khona ukubana uzaletha imali le kwathiwa wayiletha ngaleso sikhathi kwake asithi kulokungcono kodwa ngalesi sikhathi sekuzama nje ukuthi kuvakele isikhala esingasavalekiyo ngoba inflation sihambile kodwa abadaleni abathengayo labathengisayo kuzabanceda nje kodwa ukuthi kungatshintsha umumo. Hayi akulanto engikhangelela ukuthi ingabiza tshintshwa ikuya kwama-$10 lama-$20.
Ngicho lokusilela kwemali awuboni kuphela elizweni.
Akula kuphela ukudubo lokusilela kwemali ngoba ukusilela kwemali sithi kusebenza kwe-economy. Khombisa ukubana kule zinto ezingahambi ngendlela, khombisa ukuthi kule nto ezibhendileyo. Njalo kule pen khombisa ukuthi kule nto okufuza siqondise. Ukuletha le mali entsha yamaphepha asikho ukuqondisa. Kulokuncedisa nje kodwa asikho ukungaqeda udubo lwemali. Ungananzelela ukuthi imali le entsha eZimbabwe ichaya inflation kakhulu. Ungavuka ukhangela amarethi amalanga adlulileyo lawa ayeqila phapha okuyikho okunye okwenza ukuthi imali ingani yasilela. Sakubona kubana kunzima ikakhulu le-economy yethu sithi i-highly informalized ukubana idile le nto zama-current shortages ngoba imali yonke eningi iyabe i-outside i-banking sector. So i-policy from a banking sector ayitholi response loba indlela eyabe ikhangelwe lokuthi ibe yiyo ngoba imali eningi lalapho esetshenziswa khona kungaphandle kwalomkambo loba sithi market ye-banking system. So ikakhulu unganazelela ukuthi ngazi zonke isikhathi ipolicy ijayele ukulandelela into esezenzakele khona kube kufuze kubana ipolicy kube yiyo eqondisayo ukuthi into kufuze sihambe njani. Indaba ze-monetary policy kakhulu esikhathini esiningi azila kuhlakanipha loba indlela eningi ongayenza nxa kungela kuthembana phakathi kwabantu abasebenzisa imali lamabhanga njalo kungela kukholwa phezu kwaleyo mali. So ukubana singathi le mali izaletha impumela njalo kumbe intuthuko kwe-economy siyabe siqamba amanga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxelaye ekobulawayo. Amazwi kaShoko agcizelelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into zemali vele emthetho wazo hambelana lethemba elisemalini singathi ngesikhiwa i-confidence. Nxa kuthiwa khona kuza ukuba le mali entsha ukuthi abantu abavele be ngoba umtsika lo omnyama lo ngabantu abalutshwane ayiso abantu abane. So abantu bakhona bengabe becabanga ukuthi engxenye kungaba le mali elutshwana esemsikeni kumbe nxa kungena imali ama-denominations amakhudlwana kuza kwenza ukuthi bathwale imali elutshwane iyi-cash ukwenza ukuthi babe bephumelela ukuthenga imali yangaphandle eningi. Singathi khona vele azibambeki ngoba into ezihambela le mali umthetho wazo singathi khona ngama-emotions kumbe i-lack of kumbe i-confidence kuya ngokuthi njani lokhu kuyabe kume kanjani.
Manje kuyini esingakukhangelela imali le singabona nje isiba khona ibhodabhoda isetshenziswa ngumuntu wonke kumbe kungaba lezingxaki ezithile njengaleyani yakuqala?
Kusho ukuthi ibhanki elikhulu i-Reserve Bank laphana bekhupha ama-dollar ukuqalelana amabhondi lama-$5 singathi ama-$5 akhanya secwele aphuma vele emabhenki imali yakhona ingakabi official. So ngibona ngathi mina i-Financial Intelligence Unit baqonda ukuthi babona ukuthi ngabe ngathi bayakhiphe imali benikeza ama bank imali entsha ama series na kungathiwa khona siphumile emsikeni omnyama bazazama ukuthi badingisise ukwazi ukuthi kanti imali yakhona ivuphume kanjani ukuthi uthi abathengisa imali emsikeni ngolesithathu bayabelokhu bebambe imali yabo bekhangelela ukuthi engxenye benganikwa imvumo kodwa angiboni ukuthi bazavumelela ngoba ibhanki enkulu vele ikhathisa amehlo vele semabomu bakhangele khona ukuthi ibhenki lona elizakhipha imali liyifake emsikeni yiliphi so kunokwethuka ukuthize
imali le isikhona ikusasa ke injani
ukuphithwa kwemali entsha kungela kulungisa kwempahla okuphezulu ikungela production kwenza ukuthi imali ibhodi iyiningi izinto ezilungiswa ngezilutshwane intengo yemali iza kwehla kuzawuba le inflation ngoba yazi ukuthi siyazi ukuthi khathesi i-$2 kayisathengi lutho i-$5 kayisathengi lutho i-$10 ngokwayo vele kayisathengi lutho loba bengathi belethe i-$20 isinkwa kase ziphumelele ukuthenga elakusasa limi kabi ngoba imali isa idindwe ngesikhathi se-COVID kwakuvele ukuhlupha ukuthi ama-factory alungise izinto khathesi sokuzinzima ngoba vele i-COVID ngokwayo yenza ukuthi vele impahla zibe zilungiswane ezilungiswayo kuza kuba le inflation engazange ibonakale sesiyibuyele musiwe ku-2007 no-2008.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 mtsaka somuhle liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo ngohlelo lukahulumende olwe lockdown olusanda kungezelelwa isikhathi ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Sisagxila ikakhulu kudaba lokuthi i-lockdown ithinta njani impilo yabatsha beZimbabwe. Silusizi ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo lolungocingo njengensokweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Vaya besanda abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa asebesola uhulumende wakhe mgceke phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Umnumzana Shingi Munyeza ube ngowakuqala ophumele egcekeni kumalanga asanda kwedlula. Sithi uhulumende kaMnangagwa ukhokhelwa ngabantu abangelanembeza ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abephula amalungelo kaZulu mihla ngemihla. Uthe abantu laba bakhohlakele njalo yibo abadiliza umnotho. Izolo omunye njalo wabacebisi bakaMnangagwa umnumzana Busisa Moyo wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi uhulumende kumele aphenye udaba lokuthunjwa lokutshaywa kakubi kwamalunga ebandla le-MDC Alliance yamathathu. Athi unkosazana Joanna Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNesayi Marova. Umoyo uthe uhulumende engavumela izehlakalo zobudlova ezinje ukuzama ukuvuselela ilizwe kufana nje lokudlala ngesikhathi. Ubegcizelela umbiko wabezinkonzo abeZimbabwe Heads of Christian Denominations ubona abasole njalo ukutshaywa ngamapolisa kwabesifazana bakobulawayo ababili abathi unkosazana Ntombizodwalo nokuthula Mpofu. Abanye bathi amazwi kamunyeza lakamoyo aveza sobala ukuthi bakhona abacebisi bakaMnangagwa asebedakekile ngokwenzakalayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo babunkomo ezikhulunywa ngabacebisi bakamongameli ngibona ukuthi inkulumo lezi zinkulumo ezingasadingi thina ukuthi singabantu sikhiphe okunye noma noma sifake okunye. Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala njengoba siyesathi inxa sisekhangela sabona ukuthi ngijola kuma Twitter basakufihle sebekubeka sobala uthi kuzwakale. Baze baya recorda ama video bephuma bezikhulumela njengokuba kunjalo ukuthi lokho abakubonayo kuyikokufaneleyo njalo izifiso zabafisa ukuthi bazibone kuyikuthi iZimbabwe iyo ingakhona yiziphi. Kuba lihlazo khona kahle kahle eqinisweni ukuthi nxa ukuthi abantu abaye ngabacebisi sebegcina sebefika kulesi simo sokuthi izinto sigcine sezihlanjalwa sezikhitshwe egcekeni kutsho ukuthi kuyachisa emsamo kutsho ukuthi lokho abakubonayo abavumelani lakho njalo kuyinto enhle ukuthi kubonakale abantu abasezingeni eliphezulu kangaka ebesenelisa ukuthi inkulumo bayibeke njengokuba injalo ngendlela abayibona ifanele ukuthi abantwana beZimbabwe kube kukuthi yikho abakubonayo njalo abantwana beZimbabwe kufanele baphathwe ngayiphi indlela.
Umnankagwa ubona landela yini inkuthazo kamunyeza lomoyo elungisisa udaba lwamalungelo oluntu kumbe umbona nje ekuchaya indiva?
Engikubonayo baba unkomo ngibona ingathi inkulumo lezi kuzabe zinkulumo ezifanayo lezinye iziphatha amandla ezake zaphawula mhlawumbe ezake zakhuluma mayelana ngendlela izinto ezizwa ngakhona noma indlela izinto eziqhutshwa ngakhona. Ngibona ingathi kuzadlula nje kodwa ke mina ngibese ngisithi into enhle noma uhulumende oyabe elesifiso sokuthi abuse ilizwe ngendlela eqondileyo nguhulumende othatha indlebe yakhe ayisondeze ebantwini njengalokhu isithembiso lesi sasibonayo ensukwini zokuqala enxa ukuthi sekubunjwe uhulumende omutsha andibana sekuye kwakhitshwa umgabe kwaba lezithembiso ezazitshengisela ukuthi kuzabe nguhulumende olalela abantu kuzabe nguhulumende oyenza izinto ehlanganyela labantu ukwenzela ukuthi kube i-government yabantu i-government ezagoqela wonke umuntu azizwe engumuntu weZimbabwe azizwe engumuntu orepresented ngezinto ezenzakalayo. Kodwa ke nxa sekusenzakala ngalendlela okwenzakala ngakhona angiboni ukuthi kuzafika kulelo zinga ngibona ngathi nje kuzabe into abazayitshaya indiva bayidlulise kanjalo.
Umunyeza lomoyo bona ubona beqhubeka yini bengabacebisi bakamnankagwa?
Angiboni uShingimuyeza lobusisa moyo ukuthi bazaqhubeka besenza umsebenzi wabo lo abawenzayo ngoba ngendlela asebe bakudalula inkulumo mhlambe noma ngithi izinto ezenzakalayo esingazithatha mhlambe becelezi sithi ngama classified information noma sithi izinto ezi confidential bazithatha bazileta ephambili kwabantu ngendlela abazwa labo ubuhlungu ngakho na uShingimuyeza oze wabeka wathi yena ngabe kukuthi ezinye izinto senzakala kukuthi ngabantu bakhe abenziwa lezo zinto beza kuzobuhlungu kutshengisela sobala ukuthi abasela ndaba ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke engikubonayo ukuthi abasoze besaqhubeka besaphatha lezi zikhundla zabo abaziphetheyo ngoba izinto asebezidalulile labana izinto ezihlambalaza ugovernment.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance layo yethule owayo umbiko izolo isola ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bakobulawayo labe MDC. Isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Useni Sibanda uthi umumo ungaqhubeka unje kungagcina kungasela kuthula elizweni.
Sikhathazekile kakhulu sinanzelela ukuthi ilungelo loluntu belilokhu lisephulwa ikakhulu ngesikhathi lesi abantu bekhangelela oludubo lwe-COVID-19. Ikakhulu sihlukuluze ukunanzelela ukuthi omama yibo abakhanya betshayiwe yibo abakhanya behlukulezekelile. Besikhangelela ukuthi ngabe njengoba lindaba ikhanya isukela zombili zingani zisukela emapholiseni ukuthi lokhu kwenza ukuthi abantu bengasathembi amapolisa. Njalo kuqakathekile ukuthi amapolisa alubambe lolu daba ngendlela ezatshiya abantu belokhu bebathemba. Ngiyakholwa ukuthi singakhangela kulindaba eCountry Park sinanzelela ukuthi amapolisa adejiwo adesethiswa becatshangelwa babanjiwe njalo kuqalisa ukuthi kusetshenzwe kuhanjiswe court. Lokhu kuyasithokozisa kodwa kumele leyo ndaba ilungiswe iyephutsha kukhanye ukuthi kusetshenziwe la le Harare kukhanya njalo nxa bekhuluma bathi ethwe besemapholiseni. Ngakho ke sokumele ukuthi amapholisa achasisele uZulu ukuthi kwahamba njani lokuthi njalo kukhanya ukuthi lindawo indaba leyi bayayilandelela njalo bayadinga abantu labo ukuthiwa abakwenzileyo lokho ukwenzela ukuthi kusasa kungabi lomunye umuntu ozaphinda njalo ayenze linto. Njalo ke hlutshwana ukuthi nxa sinanzelela ukuthi loba le ndaba yokuqala eCourt Park yenzakala sokwenzakala esibili konke lokhu kwephula isisekelo sombuso weZimbabwe le Africa yonke akuvunyelwa lokho thina njengamabandla sinazelele njalo ukuthi abantu abaningi sebelokwesaba ngenxa yokuthi nxa izinto zonke lezi zenziwe kule lockdown kutsho ukuthi abantu sezaba lengqondo yokuthi kutsho ukuthi kuyabe sokungani kusetshenziswa yona ukuhlukuluza abantu.
Amakomishini la elithi kumele angenele lilethemba lokuthi impela engangenela azaphuma leqiniso na.
Thina siyathemba ukuthi iNational Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Commission balomlando ngaphansi kwesisekelo seZimbabwe ukuthi bevikele izidalwa seZimbabwe lokuthi balungise lapho okukhanya khona kungaba lokudlwangudlwangu kumbe lomsindo. Nxa sikhangela ukuthi lolu daba lungaqhubekela phambili amapholisa elokhu ehlukuluza abantu kutsho ukuthi ukuthula elizweni lwethu kuyagcina kungasekho. Njalo ke ngiyakholwa ukuthi bona be-NPRC labantu beZimbabwe Human Rights Commission bathi bona nxa kwenzakala izehlakalo ezinjengalezi kumele batshelwe ukwenzela ukuthi basikhangele bazihlolisise. Ngakho thina siyathemba ukuthi bazayenza lokhu abakuthembisekileyo ngoba sibone eCourt Park i-NPRC iye yahamba sibile yakhona ngale yakhangela ukuthi uhamba njani. Ngakho sesimele ukuthi sibone ukuthi i-RRA bazasebenza njani. Njalo abantu beZimbabwe bakuthatha ukuthi njengoba lezi nhlanganiso zabekwa isisekelo sombuso welizwe zilamandla okwenza lokho umbuso welizwe othi kumele zikwenze. Ngakho ikhona ukuthi sikwethemba njalo ikho sikufisa ukuthi sikubone kusenzakala.
Umnumzana Useni Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana obhubhe ngempela viki uzabekwa kusasa emalibeni eNational Heroes Acre eHarare. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzagokela umhlangano weSADC Troika ozangenwa ngezinye inkokheli zeSADC eHarare namuhla zikhulumisana ngodaba lwabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo asebevuke ubhova kwele Mozambique. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lonke. Siyalibulisa lonke elikhona ngapha eAmerica lesiqhubela umsebenzi wethu omuhle. Sithini njani? Thina sibona indlala lapha nesikhona lapha hayi indlala ezabulala abantu. Abantu bayathwele nzima sibilonyaka sibona hayi noma abantu bebelandela sibili izinqumo zikahulumende zokufaka amamaski behamba kodwa indlala ithwala senzima sibili abantu. Into yethu sicela ukuthi uhulumende anazelele ukuthi abantu balamba abancedise ngoba njoba abantu bangalamsebenzi abayenzayo ebambekayo abantu bangabulawa indlala sibili. Siyacela uhulumende angenele kakhulu kulokho ngoba lezi toro sezidura kakhulu ma unanzelela kuzabazima ngoba lenkwanku iyabuya vele izifuyo zizaphela. Cela sithi uhulumende akunanzelele khona ukuthi hayi into ziyadura lapha emakhaya le ndlala amasimu nabantu baphuma bezihambela vele uyabona ukuthi kuzabazima phambili la ngoba lako ukuthi uphume futhi ubulawa umkhuhlane kuzima into zakhona zila choice konke uba phakadla phakathi usoluthi ungenza. Siyacela sithi khona uhulumende asincedele ngoba le-welfare ibona lapha ibuyile kithi abantu baphiwe amagogogogogogo manje igogogo lingakusangapha kula lutho olungakwani imuli ngoba imuli zifuna zithole ukudla ukuthi egqaqa igogogo lomumbu lingalasitshebo lingalani indlala enzima sibili. Siyacela sibili ngupite St Joseph kopite
abasakazi bethu abaku Studio 7 abasibambela umsebenzi wethu ngithi njani silalele nje lapha ukukhulunywa okukhulunywayo uyazi kuyisimanga njalo kuyayangisa lokho kambe shiwa uguni into angayikhuluma yona leyo athi ushamisa wala ukungena uPoland so yikho ngokuba kwazi kwabo ukuthi uyabakhulela vele yikho sebethumela umakhuphe ukuthi zama ukudiliza ibandla likaNelson Shamisa ukuthi liphele ingxe wena ungayenza kube ngcono ngoba bona sebehlulekile manje akula mntwana owavoteli MDC kaShamisa oza kuya kumakhuphe njalo iMDC kaShamisa sithi phambili ngayo asibuyeli emuva noma bangazi bazame imizamo yiphi zani PF isiyehlulekile zachose thina kasibuyeli emuva so useyavota kwaphasi sithi phambili ngoShamisa kubomvu kumnyama lokho abakwenza bathona beqeda isikhathi sabo ende abalanhloni futhi la enimakhuphe uyapho ngukwayiza kunaphe setshenziswa kabuhlungu kangaka izani PF abantu abaningi bamzondele ngendaba zento yakhe le ngoba uShamisa wawina ama-election akhe 2.6 million yaziwa ngumuntu wonke siyakwazi so izani yabona ukuthi ha umfana omncane uyangisikhulela yekela sisebenzise uThokozane laye avume futhi uThokozane ngawo ngomunye ngawo uhluphumphele phakathi kwakho khona ukuthi uhloniphe and alilanhloni lonke lezana uyakutsho yena uguni kathesi simlalele uthi awushamisa waduba ngokwalo ukuthi angene kuPoland iPoland yokuthini iPoland le babeyilungisela uShamisa wabehlula sekho sebezama ukuthi bathi makhuphe umkhiphe akulanto yenzayo makhuphe udlala ngesikhathi sakho inomsidla imali loyidlayo idle kuphela mahara kulanto ozaphuma layo
mina ngu-Ekhe Moyo ngithi kuseGwanda South yebo kuyaliwa mina into enzisa ubuhlungu ukuthi abanye laba sebesayidana nezano ukuhlupha abanye ubona besazi ukuthi izano yahlupha abanye abantu kanganani besazi ukuthi opposition yeZimbabwe ngemele ikhuphe izano embusweni kodwa namhlanje bathi nxa bangakhuthana labanye abafowabo babe sebesiya ezanwini besiyancediswa izano ukuthi bahlukuluze abanye sibona lamapolisa sesayidana labo sekuhlutshuluzwa laba abanye into embi kakhulu umuntu uhle abonise ukuthi ubevele ngekho ehlelweni lokukhuphizano ube sehlelweni lokuthi yena aziphilise ngoba ungaze ukuthi ucaphulane kanganani lomunye wawuvele usilwa la elilwisa izano akuyenzi ukuthi wena ususibe ezandleni zezano ubususebenza lezano usuhlupha abanye abantu izano ikuncedisa khonapho
njani basakazi baka studio 7 mina igama uNicholas Ncube ngisuka esigabeni saseBhinga ePhashu besicela manje kuzinkokheli zethu zelizwe lathi sike sidumise uNkulunkulu asikhokhelele kulomkhuhlane okhona emazweni wonke bana lathi sivunyelwe ukukhuleka ngoba kunje asivunyelwa ukuthi sikhuleke so besicela uhulumende ukuthi lathi asivumele noma uku wona lawo mamaski la minha bomba
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 zingene kwezivela kwamanye amazwe umsekeli kamongameli wakwele South Sudan umnumzana Rick Machaga kanye lonkosikazi wakhe uAngelina Teny ongumphathi ntambo wezomvikela kulelo lizwe sebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus umkhokeli wakwele Morocco uthi uhulumende wakhe uza kwengeza uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngensuku ezilichumi emizameni yokwenqabela ukumemeteka kwalomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalolunye 91,900. Asebebanjwe yilo mkhuhlane sebephezu kwe 1.5 million. Ukuziqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Imali entsha elesilinganiso se-$10 izaqala ukusebenza namuhla, kodwa incwadi zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.